udubo lokusilela kwemithi yalabo abaphila lemikhuhlane ebenza banathe imithi okwempilo yonke bakhala ngobunzima ababhekane labo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi kanye lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Unkosikazi Sifiso Ncube ongumongikazi uchasisa ngemikhuhlane enza umuntu athathe imithi okwempilo yonke ebizwa ngokuthi ngama chronic illnesses.
Le singathi imkhuhlane esiyelaphayo kodwa ingaze yayelapheka ihambe iphele emzimbeni ihlala ikhona, ngakho ke kuyabe kudingakala ukuthi umuntu athole amaphilisi athundubeza ubuhlungu kumbe esingathi khona angamisa ukuthi khona lokhu okukhona emzimbeni kungaze kwaxhwala lokho kubulala umzimba kusiya phambili singakuthi ngesilungu yicontrol.
Unkosikazi Ncube uqhubeke echasisa ngezifo eziletha ubunzima empilweni ethi okwamanje iningi labantu liyehluleka ukuyifinyelela ukuthenga imithi leyi ngenxa yentengo eqansileyo.
Ye, ama-chronic diseases agoqela imikhuhlane enjenge-diabetes, ichukela, isifuba, o-asthma, i-BP, umkhuhlane yenhliziyo kanye lokunye nje engakuqambanga. Ngakho ke umuntu kuyabe kudingakala ukuthi ahlale ethola amaphilisi lawa athundubeza ubuhlungu sikhathi zonke. Iningi leZimbabwe lehluleka ukuthi lithole la maphilisi ngoba intengo yakhona iqanise kakhulu lapha emafamasi and lathi ezibhedlela asilawo ukuthi sibaphe mahala. Kwezinye izikhathi kuyabe kudingakala khona ukuthi umuntu ahambe ngaphandle kwelizwe ayethola usizo, ahambe emazweni anjenge-India kumbe e-South Africa, kodwa uZulu ugcine engenelisanga ukuthi ahambe ngoba imali zakhona zingekho.
Unkosikazi Thobekile Siziba ogcine isihlobo esilomkhuhlane wemvukuzane uveza ukudana ngokuthi abantu sebesehluleka ukwelatshwa ngenxa yesimo somnotho welizwe.
Mina lo sisi wami ole cancer yelif, so khathesi kunzima ukuthi elatshwe just because of the economy. Kunzima US dollar imali esingelayo, to ama medical aids asasebenzi kahle ngenxa yesimo selizwe. Loba siplan ukuthi simhambise outside the country kufunakala ipassport, ipassport ayiphumi masinya. So besicela igovernment isincedise isenzele ama emergency passport for abantu laba abagulayo. Khathesi usisi wami kunje usesimeni esinzima.
Umnumzana Kelvin Ndlovu osebenza evinkilini elithengisa imithi uthi amaphilisi alabo abaphila lemikhuhlane enjengabo BP leminye anathwa insuku zonke abasenelisi ukuwathenga.
Ya, amaphilisi silawo but esilawo kade si is 80%. For 20% kunzima kade sithi sikwazi ukuthi sihlanganise khona ama supplier ethu. These days amanye amile ukusebenza because of a situation leyo ukuthi asatrade nge-forex. Amanye avela outside the country, yabona, our manufacturers Zimbabwe. Labanye abanye ade siwathola lapha bamile umanufacture because bathi bona izinto abayenza ngazo bazithatha outside of the country. And i-challenge esiba khona engiyibonayo kusebadaleni because ibaba lama-chronic diseases. OBP, sokuzima ukuthi ogogo bakwanise ukuthenga amaphilisi lawa because bona bahola ipension.
UZulu uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuthi bayaphelelwa izihlobo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi lamaphilisi, njalo iziqondiso zikahulumende zokwaliswa ukusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe lokungaphumi kwengwalo zokuhambisa ukuthi bayezithengela leyo mithi loba ukuyakwelatshwa kuza kwengeza inhlupho ababhekane lazo. Ingcwethi zezempilakahle zithi ngabe ayatholakala lula amaphilisi la lemithi labo bazabe bencedisa lapho abenelisa khona ukuze basindise impilo zabantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.